umhlaba wonke usulakho lokho vele ama company ahlakaniphile alento kuthiwa i research and development ngezindlela baze bevuthelele ufakazi bonobo leyo data bese becubungula bayicubungule ibafundise ukuthi into enje ime kanje so mali siyaphambile ngayo selingayenza ke ama decisions lisebenzisa lobo bufakazi yinto enhle kakhulu ukwenza njalo ngoba imicabango ayisaphonga uthutha nje lelale kuyicabange ukuthi mhlawumbe ufuze senze lokho mhlawumbe ufuze senze sesisenza sikwazi ukuthi umumo welizwe lwethu unje ibusiness ezenzakalayo ziphumelele endaweni enje so manje sizofuna ukukhulisa ke sesidecide sisi khonoko nje for example ukuthi kule ndawo ezithize ezenza imbuzi ziphumelele ibusiness yembuzi kule ndawo ezithize eziphumelelisa ibusiness yezimvu kule ndawo ethize mhlawumbe ephumelelisa ibusiness yezigqoko eyamatanda enkukhu kufuze kwazakale elizweni ukuthi kwenzakalani uze makuqhutshekelwa phambili kuqhutshekelwa phambili with that understanding then inkinga engaba khona ye-economy yeZimbabwe economic growth yeZimbabwe even zokutholakaleleyo lobo bufakazi so kungaba le ngxaki ezingaba khona ngenxa yokuthi ubukhokheli abukakhani kahle kahle ukuthi ubukhokheli bungavuma yini ukuthi impela umcabango onjalo oqhutshekelwa phambili uphumelele ngilokuthanda buza kakhulu uma ngikhangela ubukhokheli o leadership ukuthi o indaba zokudlwangudlwana indaba ze-corruption zizogcina zenzeka ukuthi noma sokubeke ukufakazi ukuthi nanku asenzeni kanje bese kusiba lakhona ukufuna ukujabulelana nokuqhilana into ezifana nalezo ukhokhele buqakathekile kuyo yonke into.
Kuyini okungabe kusukile ngalolu hlelo nxa siqathanisa lalolo oluvele lukhona olokubalwa kwabantu kumbe kungasetshenziswa amanani wona lawana avele ekhona singabona lokhu kusiba yikudlaliswa kuchithwa-chithwa imali yelizwe.
Umehluko phakathi kwale i-economic census lo le population census yokubala abantu mkhulu kakhulu esingathi kuyafana ikhona ukuthi kuyabalwa and ma kubalwa kuyabe kusenzela ukuthi ma sokusenziwa ama-decisions kusetshenziswe inumber ezitholakeleyo ukuthi endaweni ethize sifakani endaweni ethize siphatha njani abantu into ezifana nalezo so i-population census ilapho kodwa i-economic census yona idinga ukugugula singathi thina ngezinye indlela i-economic census izasizana le-population census ekuthini khona sesiyakhangela-ke manje ukuthi kuzumba amarambo afungwa kunabantu abangakanani ibhizinesi ezikhona ngale zingakanani ziyakhona yini ukuthi ziphathisane nenani labantu abahlala khonapho so ngezinye indlela zehlukene lezi zinto kodwa zilobudlelwano economy yona injani khona ngale kulani in terms of i-business bese sithi okay kulesikhala esithize izikhala ezithize ezifuna ukuvalwa ngokuletha amabhizinesi amanje bese-ke uhulumende abesencedisa ukuthi apromote lawo ma-business kuyena leyo ndawo ukuze abantu inani labantu elihlala lapho lisizakale angiboni kuyikudlalisa imali yelizwe at all ngicabanga ukuthi ukuhlakanipha okukhulu lokho kakhulu ukuthi ilizwe lazakale ngendlela ye-economy lazakale ngendlela yokuthi kulabantu abangaki endaweni ethize i-leadership ekhona elizweni i-corruption into ezifanele ziyakhona ukuginya into enhle igcine ingasaphumelelanga.